njengenhlanganiso yeMathebeni Institute for Human Rights sike sabantu ukuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose, so kule nyanga phosele hafu kwezinye indawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho kunganiqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela, yiyo yodwa kade khona. Then okwesibili futhi esikutholileyo ukuthi abantu bayehluleka ukuhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzubukho kuphela othwala uzulu, kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzukho othwala abantu okuthi kuthi abantu kabala transport yokuya kuma district centers abo. Abanye bathe lapho nxa bengenelisi ukugada ama-private lawa pirateayo asedura kakhulu okokuthi i-distance umango ongaba yi-30 kilometers usuchajwa imali engalingana le-100 rands umango owodwa okuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi-200 rands. Njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku-district bangayithola yini i-vaccine, ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole kuthiwa kayikho uyabusufana lomuntu odlalisa imali.
Impumela yokudingisisa kwenu lizakwenzani ngayo? Lizamazisa yini uhulumende ukuthi athathe inyathelo?
Siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla, labo bangeke ufikisa emthanjeni wamandla kahulumende. Kukanti njalo sike sakuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintede khona i-Ministry of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo. Sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungathi zikahulumende ukuze babe layo l-information. Kukanti siyakholwa ukuthi bavele balayo, ikukhumbuzana nje ngayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine, ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya, kungabi into edorobheni kuphela.